Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku-14 Mabasa 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi imuli ka-Elvis Nyathi obulewe kwele South Africa izizalwane zalelo lizwe elokijini le-Deep Sploot izaphathiswa ukumngcwaba.
Uthi iplesi yokubekwa besingakayi lokuze singakayi confirm, but we talk of futhi isihiyo kobulawayo.
Ngambe ubuya eBinga ukuyasungula inhlelo zentuthuko, uzaphathisa na umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi anqobe ukukhetho oluzayo na?
Amboni mina ukuthi kuyini kakhulu engakutsho khathesi ukuthi khona abantu beBinga sibili hayi sebesuthisekile sebeyibona izanu liyana eyayizolo singokunye namuhla. Angakuboni mina
umuntu onsundu odubule abantu esitimeleni edolobheni le-New York uze wabanjwa izolo emini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Emmerson Mnangagwa uthi imuli ka-Elvis Nyathi obulewe kwele South Africa izizalwane zalelo lizwe edolobheni le-Deep Sploot ngeviki edluleyo izaphathiswa nguhulumende ukumngcwaba. Unobhala ubona ngezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana wazise lokhu izolo ngesikhathi imuli kamuyi ilungiselela ukumngcwaba ngomgqibelo kobulawayo. Imuli kamoyi ithi icunulwa ikungabotshwa kwabenza lesi sihluku. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisas Banda uvakatshele imuli yakwenyathi enkulumane kobulawayo izolo waselithulela udaba olulandelayo.
Umama omncaneka Elvis inkosikazi Thembele Sibanda uthi usebuhlungwini ngokubhubha kukaElvis ngesihluku.
Elvis wako.
Christian. Hey. I haven't done this since I was a young man.
Uthathe wabo umlandelayo uthi umuyi Elvis wamfonela ngosuku abambulala ngalo ebonisa ukwesaba okukhulu.
Sibona abadudulayo lapha siyagijima. Asithwale senzima bata sobuyele kide ekhaya eZimbabwe. Nasemtshela nje nti xa kunjalo kunzima bhude yangcwele ibuye ekhaya. Ngoba lapha ade thole khona isitendi sakhe sokuthi akhele abantu abakhe sentabazintona apha phansi kukasiso omdala. Lapho kule moze kasiso omdala kodwa-ke kasanelisanga ukuthi angasiya ekrete nabe sasifisa ukuthi ngabe kuyavuma. Ngabe uyaphutshisa khona ukuthi nxa ethole kutholakala kuyimali ayakhele umuzi unkosikazi wakhe agcina abantwana enjani ewandawo labantu abakhe.
Umuyi ukhanya abe ngumuntu othandekayo. Umama wakhe umnumzana Stanley Ndlovu uchaza kabanzi ngaye lo hlelo lokuzombeka ekhaya.
Umfana lo ubezisebenzela engu-garden boy khona ngale South Africa. That leakly every time ubethumela ongabantu bakhe every time, and then uma kusenzakala bazafika lapha emini ngolesihlanu ngama 10 11 whatever ukuthi sokusiya ngokuthi bahambe njani endleleni, then bangafika lapha ekufikeni kwabo bazalala.
Uyaphambile echaza ngohlelo lokungcwatshwa kukamuyi ngomgqibelo.
The following day silabafundisi bamachurchi achiyeneyo esi abafike lathi bezokhulumisana lathi ukuthi sibe sonkeni basincedise lapha lalaphana ukuthi iplace yokubekwa besingakayi lokuze singakayi confirm, but we talk of ukuthi isihiyo kobulawayo.
Kusenjalo obona ngezokuqoqa uzulu kunhlanganiso yebandla le-Citizen Coalition for Change CCC esebenza eMthatheni South, unkosana Nomhlanhla Mlotshwa ududuza abakonyathi.
Sizokhayela umfowethu u-Elvis wakonyathi u-Elvis ngimkhayela nje mina ngile bias ngoba ngivele ngowe-Mat South and u-Elvis ngowekhezi kithi uzalwe emahetshele sizalwa sonke sibuhlungu ngokufa kwa-Elvis sibuhlungu singabantu sibuhlungu silibandla ukuthi abafowethu njalo sebephele South Africa.
Umnumzana Elvis Nyathi wabulawa izidlova kwele South Africa bembulalela ukuthi ngwase Zimbabwe bemethisa icala lokuthi kalangwalo zokuhlala kulelo. Umuyi Elvis ukhangalela ukungcwatshwa kobulawayo ngomgqibelo. Ngimele isithu 7 kobulawayo igama lami Ezra Jesus Bani.
Siyabonga Chisa. Kolunye udaba umongameli Emmerson Mnangagwa uphinde wathumela amazwi enduduzo kumongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa kulandela ukubhubha kwabantu abedlula amakhulu amathathu 305 bebulawa lizulu lesikhukhula esigabeni seKwaZulu Natal. Umnangagwa uthe kuyadabula inhlinziyo okwenzakalayo esabelweni seKwaZulu Natal lapho okube lo monakalo omkhulu ngoba izulu likhukhule imizi lezifuyo ezibalisa inkomo lembuzi kunye lezimoda. Uya ebhinga kuyasungula inhlelo zentuduko. Uzaphathisa na umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi anqube kukhetho oluzayo. Umnangagwa ubesebhinga izolo lapho anikeze khona izinduna izikebhe zokugola inhlanzi. Umnangagwa uphinde waqhubela ngokusemthethweni izikotsho ezisebenzisa amandla elanga izakhamizi zebhinga. Sixoxe lesakhamuzi sebhinga uNicholas Muleya obesembuthanweni owenzelwe ebhinga center ukuze sizwe okunengi okwenzakeleyo.
Abantu adibe baningi abadibe hambe ukuya attenda okuyi-gathering lokhu okwakade kulapha ebhinga abadibe ufike ukuzo attenda i-gathering. But abantu abaningi abasiwo abebhinga abantu abaningi ade bevela outside bhinga abantu ama-residency abahlali bebhinga bona ngokwabo hhayi abalutshana abade bekhona hhayi iningi langikhona vele ade lizenzela ama-businesses abo ama-projects abo vele abavama ukwarana nsuku zonke but iningi elalikade likhona libuye ngamabhasi afike evela ngezindawo ezijenejeneyo of course kulabanye abake amanye amabhasakari anokuzwa ahanjiswa esifari zisabhuwa ngisiyatshila ababuyacollecta abantu ukuthi bebuye and staff bezo-attenda i-event.
Wona amabhasi abemaningi yini alethe abantu?
Ya, amabhasi singathi ade emaningi ngoba if you happen to release amabhasi afika ku-3 to 4 ya egcwele abantu from outside ebhinga. I saw number yokudlala leyo nakuthiwana so amabhasi angikhona ebuye egcwele abantu njengendlela ayade egcwele ngayo. So yeah, amabhasi abe adengo 3 mina engiwabonileyo adengekho maningi kakhulu but the total number eyabantu ababuye abalethwe ngamabhasi I can say it was far outnumbering i total number yabantu abasuke within ibhinga besiya attend event.
Umongameli Emmerson Mnangagwa siyazi ukuthi isidonga uyasikhuluma kodwa simuzwe ekhuluma isishona khona le khona ngapho ebhinga. Abantu batheni manje nxa besizwa engasakhulumi ulimi lwa?
Khona lokho ukuthi vele yena the fact that ubuye ekhithi ngapho ebhinga lapho kukhulunywa khona isidonga then he happens to speak in Shona akusiphathi kahle nje thina vele asinyeke sawu-accept ukuthi ku-right ngenxa yokuthi thina of thina abasakhulayo ngingathi siyakhona ukuthi simuzwisise sibili here and there ukuthi uthini ngenxa yokuthi sishona abanye thina siyasikhona ukusikhuluma but njengabadala abazali bethu okhulu bethu abanga-understandiyo isishona njalo bekwazi ukuthi yena uyakwazi ukukhuluma ishona vele akubaphathanga kuhle ngoba okunye lokhu vele ade bengeza ukuthi uthini.
Manje pho lokhu okwenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ubona kungasoze kubangele na ukuthi abantu bavotele ibandla lezanu PF ngobunengi.
Ya ukubuya kwakhe umongameli ngapha eBinga kuyafana ngoba abantu beBinga ngabantu abake balokhu bayekelelwa like we've been marginalized for a length of time. So even yena engaze fike la kumbe engaze engafikanga lapho kuzokampaigna, he will never change i mindset yabantu beBinga ngoba vele bona abaningi bangkhona abaningi kade behambe ukuyambona, abaningi kade befike ukuthi sihle siyembona, abefuna ukuyabona ukuthi yena ukhangele kanjani kuphela, not ukuthi they were interested in what he came for.
Umnumzana Nicholas Muleya isakhamuzi seBinga. Lokhu sikudabalunye kukhetho lwama-by-elections olwenziwe kunsukwana esanda kwedlula. Kube ngokwakuqala ukuthi ibandla lezanu PF linqotshwe ngamavoti azinkulungwane ezimbili kuphela, i-2000 eBinga. Ngoba kweminye iminyaka ibandla elibusayo linqotshwa kulesi sigaba okwesabekayo. Kambe lokhu okwenziwa ngumongameli Mnangagwa kuzahugana abavoti beBinga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomela isigaba seBinga North umnumzana Prince Dubeko Sibanda ongwebandla le-CCC.
Angikwazi okwakuqala mina Chris ukuthi khona okuyikho uMnangagwa akwenzileyo eBinga okungenza ukuthi abantu beBinga bemvothele kuyini. Angikakuboni. Mhlawumbe ngabe kuthiwa khona ukuqambile wathi wenze lokhu lalokhu lalokhuya bengiyakuzwa. Lakho nxa kuyikuthi ekwenzile khonokho okuthiwa ukwenzile, kumboya buntshile ukuthi ukwenzile, let's hope uyabe enze into enceda uzulu weBinga, kumbe into engayitsho ukuthi khona yiyo into ekade isenza ukuthi vele isikhathi sonke lesabantu beBinga bengamvoti. But nxa kungayisiyo ngaleyo nto ayenzileyo kumbe elithi uyayenza thina esingakayiboni, engayisiyo into eyiyo kathi vele senza ukuthi abantu beBinga bengamvoteli kutsho ukuthi uyabe engayenzanga lutho. So ke amboni mina ukuthi kuyini kakhulu engingakutsho khathesi ukuthi khona abantu beBinga sibili hayi sebesuthisekile sebeyibona izanu liyana eyayizolo singokunye namuhla. Angakuboni mina. So angeke ngatsho ukuthi khona hayi kukhona okungatshintsha. Hayi amboni Chris. Ambona ukuthi kukhona okungatshintsha mina kulokhuyana okuthiwa khona ngoba uMnangagwa into ayenzileyo kwakuqala ngizokuthiwa uhambe wayanika izinduna amalukuzeni amarigi amabhoti okubamba amatemba. Now izinduna ezeBinga iBinga yonke not iBinga not kuphela iBinga yonke zingu-17 ambona ukuthi singatsho ukuthi enye lenye induna labantu abasebeyafotela izanu noma bengaze bekwenze khonokho akungeke kwaletha inombolo zezanu PF phezu ekwenombolo zethu. Angiboni lokho kusenzakala. So akula lutho asebelwenzile engalutho ukuthi yilo olungethusa ukuthi khona sokuyaguqula. Yikuyini abakwenzile eBinga abangakwenzanga iZimbabwe yonke? Ingani iZimbabwe yonke lokhu ibazonda? Kubangwa yikuyini khonokho? Indaba singakunanzeleli.
Yena uZulu weBinga umthatha njani umongameli Emmerson Mnangagwa? Ikakhulu ukuthi uyakhuluma ulimi lwesiDonga. Asiko kunye na ukungabangela ukuthi bamkhwabithe bamvotele.
Okwakuqala umongameli uMnangagwa nxa ebuya eBinga ubuya njengomuntu wemzini, ubuya njengesethekeli. Simthatha nje njengezethekeli zonke. Ukuthi uyakhuluma ulibi lwesiDonga Chris, abantu kabazange bethi bona badinga abantu abakhuluma ulimi lwabo. Kayisikho abakudinga. So ukuthi ulukhulumile ulimi lwesiDonga kayisikho ungamenza ukuthi namhlethwe khona hayi esethandeka ngenxa yokuthi ukhulume ulimi lwethu. Angikuboni lokho kusenzakala mina.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngomela isigaba seBinga North engowebandla le-CCC.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at Washington, D.C.
Obamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi owayengunkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uMary Mubayiwa utholakale elecala lokwephula umthetho wokuchada ngoba wayefuna ukuzichadisa umkakhe engazi khona ezagwetjwa. Iphephandaba lobulembu be-internet le-News Hawks lilodaba lokuthi intengo yempuphu isikhuphuke ngesilinganiso sokungamachumi amahlanu lambili ekhulwini i-52%. Isaka le-10 kgs selizathengwa ngamadola eZimbabwe afika phose inkulungwane ezimbili, 1655, isuka kumadola adlula inkulungwane eyodwa, $1,099. Abakhona umumbu babikwa besithi lokhu kubangelwe ikukhwela kwentengo yamabele kwenziwe inkampani ye-GMB. Kwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Corruption is a lizard. Imagine that we can't have a because of corruption. And the lava bantu lava that the is the opposition. As a bantu abamelavan, Avantavas Funeli Marin, Jacopi. Bafu Kavizuzabo, Kavalantava, Les Carozavan, Ababontavan to pick up to a Chilegazim. Into a funa, Mari, General Lukutu Zanukupe, Kalila Limadi, Hakotagaya, Nisaro, and the interest is good to say we in a footy lapa artist, Achi, Mulikon. Over to Kube Nang, Mundo. Uzibize ngamasupporters kube ngawa qhubeka ngoba into yonke wayiphiwa Harvest House ayi politics ezimbabwe izwisa ubuhlungu ma izwisa ubuhlungu kakhulu.
Salibonani basakazi be Studio 7 labalaleli bonke siyabonga. Sithaba kakhulu okwenziwe ngumama uThokozani Khuphi kakhulu lapho maye esebonile ukuthi kumele abambane lobaba uNelson Chamisa kube yiparty eyodwa. Mina ke kangiboni ngelihle lilodwa labanye abathi uThokozani Khupha wayenza ihlazo. Uma kungukuthi umama uThokozani Khupha wayenza ihlazo le-MDC isasengukutshona kwababa uMorgan Tsvangirai kwaba lehlazo elayenzakalayo ngenxa yokuthi kwakumele ukuthi afe wathiswe le ndlela. Kwaba le stotsi futhi esayenzwa ngubaba Tsvangirai lapho uma kungukuthi wayeshiya esekhethe uNelson Chamisa ukuthi abe ngumkhokheli ma kwakumele kukhokhele umama uThokozani Khupha. But lokho singakungeni kakhulu kakhulu njengalokhu kuthiwa i-CCC kuyiphathi entsha. So kutho ukuthi ukungena kwamama uThokozani Khupha kungenze ngaba ngumlandeli opheleleyo we-CCC. So ngiyabonga kakhulu lapho.
Ngiyabingelela emsakazweni we-Studio 7, ngibingelele bonke abasakazi bonke be-Studio 7, kuye njalo ngibingelele bonke abamameli be-Studio 7 okhulumayo uHelothi wakwaSibanda Sibongo ophuma eGwanda esigabeni saseNtembeni phansi kokuphahla lukababa uMasuku khuluma ngwele South Africa. Ngithanda ukuthi dudu emndenini wakwaMdluli abathe balahlekelwa umfowethu uNyathi ngendlela ebuhlungu kakhulu ngendlela engekho right ekhalisa inyembezi angathi uJehova engangenela abaqinise abaduduze abaphezelele. Ngicabanga ukuthi izizalwane seZimbabwe ziyakubona osokwenzakala ngalezi nsuku zanamhlanje ikakhulu kithi thina esiphila kwamanye amazwe siyahlukamezwa left and right and center. Ngicabanga ukuthi lesi sokuyiso isikhathi sokuthi sihambeni siyovota sikhulule izwe lethu. Kuyoze kube nini iphila kwamanye amazwe sikhuluma kuphela kungela action. Asilende action bantu bakithi esindebeleni asihambeni siyovota kuyabhaliswa izithupha abantu abangalazithupha bathatha izithupha baregister ukuvota 2023 wonke umuntu ahambe ayovota bathi voti lakho it's your voice asivoteleni iqembu esikwazi ukuthi lizaletha intuthuko emandebeleni asivoteleni iqembu elikwazi ukuthi lizaletha amathuba omsebenzi esindebeleni ikakhulu abantu besesindebeleni sihlukumezwa kakhulu lesi yiso isikhathi sokuthi sihlale phansi cabane ukuthi yini esifunayo yini esifunayo 2023 uJehova uzongenela uzosinikeza izeluleko ngaso sonke isikhathi leli lithuba elihle kakhulu ukuthi yonke into esiyenza asicabangeni bantu basendebeleni sibe namandla singabi lokusaba siyophila kwamanye amazwe kuze kube yebo kubuhlungu into eyenzakala kwelakithi kodwa lesi isikhathi sokuthi siye kutshintsha konke lokhu njengesizalwane sesibaba siyabulawa siyathuka kwamanye amazwe sikhulunywa kabi asihambeni siyovota abantu bakithi asihambeni siyovota abantu bakithi sinithi amandla kumqondisi moyo asimesekeni umqondisi moyo uyalikhuluma iqiniso umqondisi ngiyabonga
livuka njani balaleli be-studio 7 livuswa nguhlanhla Lax Ncube ohlala eFrancis Town lapha eflatini eblock 18 ekhaya lapha enzalwa khona esigabeni selupane emalungu mvusa umama unanhlanhla lonkosikazi wamampofana lomakhiyana wamunkomo RJ umdala wayesebenza esibhedlela eSt Paul ngivuse nomalume amapaul ngwenya lapha usamthulisi oyinyanga mvuse lomzamo ujabulani ngwenya mvuse lomakhiyana wami usathula nomdala undivula ngivuse bonke abangaziyo lapha eFrancis Town mvusa umdala uncube ohlala eblock 1 lapha umdala omfitha hano hamba ngebhasikili ngithi mdala uvukile yini ngivuse bonke abangaziyo ubaba esishawini ngale lusulu ekana ngithi mdala kunjani emasimini ngapha thina siyaphila eFrancis Town ngithi ngiyabonga ngegama lenkosi amen
salibonani bantu beZimbabwe salibonani balaleli beStudio 7 ezindaweni zonke maZimbabwe lapha mina ngikhuluma ngiseZimbabwe iyazi silobuhlungu obukhulu ukuthi abantu bethe South Africa ukuthi abafa bethishwa ngemlilo umuntu elicala yabefanele abotshwa ngene jeli agwetshela icala lakhe alisebenzele ukubulala umuntu ayisiko ukugweba umuntu so upresident weSouth Africa kanenganenga abantu bethu bayathiswa eSouth Africa asikaze simzwe ekhuluma amazwe wonke ala masotsha kathi South Africa yona injani kayila masotsha elizwe yini ukuthi nxa abantu sebevukula kamasotsha bathini thine eZimbabwe lapha ivini abantu bethu yitoyi uhulumende uyakhipha amasotsha athinta abantu kuyabekwa ukuthi itoyitoyi idalula kodwa nxa laba bebukela umuntu achaza abe umlutha umbuso wama-Afrika unzima kabi abakhokheli be-Afrika abalathando labantu kodwa okusalayo yikuthi oherodi babenjalo babulala abantwana baqede ethi kudinga ukubulala inkosi kodwa unkulunkulu wakhala omunye umama ngabantu abakha ababili uherodi wabo siyakhala eZimbabwe kakhulu sizwa kuthiwa kulo mntwana otshiswe yobuya ekhaya ngiwakithi khonapha lapha engikhuluma khona ngiwakithi umntwana lo siyakhala kakhulu ngoba kuthiwa lo muntu kalacala uphonge utshiswa nje ngokuthi utshiswa ngabantu abathisaza be-South Africa asiyakhala bakithi upresident we-South Africa kabe loqulu akwazi ukuthi kusasa liphuma ilanga liyabe lijinjile ngiyabona
athandekayo kahle kusakamsakazo weStudio 7 salibona umthakazi omuhle vukani iqine bantu bakamthakazi nime ngezinyawo ngithanda ukudlulisa umlayezo ukuthi siqine impela bantu bakamthakazi sibambane sisameni ukuthi singazivotela izana nje kubona nabazali ekhaya abavotela izana fana nokudlala so asazi ukuthi bona abathembeni bafuna leyo mathara nokudla lokho kubolileyo umbokhona bawuthola mebhizo waphedla zimpehlani kudala so angazi ukuthi bonanga bazimiseleke kodwa ngithi phansi ngezana phambili ngamandebele phambili ngomthakazi omuhle sibambaneni ngidlulise nenduduzo kulo mfoto olishiye lana le-deep slot akukuhle impela kodwa ke sizamene ukuthi nanti siphambisa ama-sox siye ekhaya siyevota sonkeni sizame ukuthi kukhiphelene silungise impela siyilwele le nto le siyilwele singahlali phansi vuka mthakazi vuka muhle ngiyacela ukuthi audio lay lani lidlulise basakazi kuna insirecorder kodwa asikwazi ukuyizwa noma record vuka mthakazi mthakazi muhle vuka
njani kustudio 7 wasakazi namazimbabwe ngizama ukuthi ngiphendule lubaba ukhuluma othi uChamisa ngathatha abantu bakhe abanika umqondisi uChamisa ngathatha abantu bakhe abanika umqondisi yena umqondisi abakhe bangaphi okwenza umqondisi angabi labantu ukuthi into ayikhuluma iuseless ayisebenze ebantwini asoze sithi thina singabasithatheni lamashona sesizaliseni sesingabantu one umqondisi azingkhona evumbuluka lamhlanje ngokuzala kwakhe izolo ezisitshela ukuthi siqhumikizwe phakathi umqondisi ncaye ufuna ukuthi aqhumikizwe phakathi ngahamba ekufa kachana thina sesekela uChamisa chethechethe lokho kwakho baba lomqondisi ukuthi uChamisa lapha abantu bakho umqondisi uyaziphuphela nje njalo ukhulumize nga uthulile ngoba into oyikhulumayo kayizwakali thina sithi uChamisa chethechethe phambili esicc lokho kwamqondisi kaye kufa kachana luza quma ilibona ngaphilizwe lelaza liquma ngapha wini umqondisi wento umotsha isikhathi ngesudu yakhe yama teacher
lawo ke bekungamazwi yena ulina abalaleli bethu lesithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amapholisa abikwa ebophe umuntu onsundu odubule abantu esitimeleni edolobheni leBrooklyn nesabelweni seNew York ngolwesibili. UFrank Robert James oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lambili 62 uyaziwa ngamapholisa njengomuntu osike wabotshwa edale amacala ambalwa agoqela elokudlwengula lamanye. Kolunye njalo udaba, uhulumende weMelika ubikwa elokhu esacubungula ukuthi liqiniso na ukuthi amasotsha akwele Russia asebenzisa izikhali zechefu edolobheni leMariupol. Amasotsha la abikwa esebenzise njalo ezinye izikhali ezathiwa ngumanyano United Nations akusamelanga zisetshenziswe ezithiwa ngama-cluster bombs. Sixoxe lesizala neseZimbabwe esihlala ngapha kweMelika, umnumzana Raphael Mthombeni.
Manje ngokubona kwakho izikhali lezi okuthiwa zithunyezelwa ele Ukraine ngamanye amazwe, kungani zikhanya ziyafika zingadutshulwa ngendleleni ngamasotsha akwele Russia? Ngoba zikhanya zihamba egcekeni sibili ziyakhanya ezitimeleni. Kungakuhamba njani khona?
Yona nxa isenza iRussia ichaya laba abeNATO abafuna ukuthi bangenele laphana ukuthi bafake zabo izikhali ngitsho lamabutho abo ukuthi bafake khona laphana. Kodwa ke bahambisa izikhali bezihambisa ngokuthi ziceliwe ukuthi asiceliwe lapho ukuthi silethe izikhali. So ke bangazichaya bephezulu laphana besaba ukuthi bazaqalisa omunye umsindo othuleyo osokuza kwenza ukuthi hayi iRussia lapha selihamba kakhulu selisenza izinto ezingafanelanga ukuthi zenziwe lapha. So yikuyesaba la, iyazibona kodwa iyesaba, iyazikhangela kuphela zingena kona.
Siyazi ukubana ilizwe leUkraine asolunga leNATO kodwa ke lingani liyatshengisa ukuthi lifuna ukuthi libe yingxenye yenhlanganiso le. Ungathini wena nxa ukhangele okwenzakalayo?
Inhlanganiso yeNATO le ngokubona kwami, njengoba ke watsho laphana ukuthi khona ilizwe elingasiyo member yeNATO kodwa ke elifisa ukuthi libe yimember yeNATO. So laphana okwenzakalayo ukuthi ilizwe le Ukraine vele ukuchaywa khona ukuchaywa iRussia lokhu lichayelwa ukuthi lingaze lajoyina iNATO. Yikho lichaywa so kufana nalo mntwana okatswayo ukuthi ungaziwaya emzini uyangapha emzini. So lona yikho elikuchayelwayo khonoko. Ayisilo lizwe eliyimemba yeNATO okwakhathesi belikhangelela ukuthi libe yimemba yeNATO. So ubhuti sesithi uhambelani ngale kumele uchaywe. So inhlanganiso le eNATO loba ilizwe lelingasiyo member ikhanya sibili likhangele sibili kakhulu iUkraine la ngathi liyakhuluma ngayo layivikela ngoba mbona ngathi iRussia ingekho iNATO le elipholisa elikhangele ngabe siyidlize kakhulu kwedlula bona ngabe siyenze njengeSyria kodwa ke iyakhangela iyakhangela ibone ukuthi ha lapha ngikhangelwe ngamanye ama obhudi abanye abakhangeleyo la. So ngibona ngathi ibumbene sibili iNATO over issue yona le Ukraine njalo uPresident uBiden uyikhokhele sibili wayihlanganisa kwaba nemhlangano kwahlalwa khona le ngeke ngezo ku Blinken kusehlala khona le ehofisini la ezamu strategizer eloke mikhona. So bayikhangele
umnumzana Rafael Mthombeni sizalane seZimbabwe esihlala esigabeni seTexas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi imuli kaElvis Nyathi obulewe kwele South Africa izizalwane zalelo lizwe edolobheni leDiepsloot izaphathiswa ukumngcwaba. Kambe ukuya eBinga ukuyasungula inhlelo zentuthuko kuza kuphathisa na umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi anqobe kukhetho oluzayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Libe lusuku oluhle.